ngimita nono kawande ichikusiya emuri maoko ma Chris
Gande. So kuisikati sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku-14 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ilizwi lomuntu okuthiwa ngunkosikazi kamongameli Auxilium Mnangagwa eqoqa ukungenisa elizweni ngudlu imali yobusela engamabhiliyoni amabili lomnumzana Hubert Angel lizwakala kuhlandla lokugcina le-documentary ye-Al Jazeera ezasakazwa lamuhla.
Kuyinto njengancediyo ngoba phela labo ababanjelwa izimali emabhenki vele kabayibhenki imali eningi kuleli lizwe.
Ucwaningo olusanda kuqutshwa inhlanganiso ye-Afrobarometer lutshengisa ukuba iningi alithembi i-commission ye-ZAC.
Sisifisa ukuthi ngabe kuthiwa iZimbabwe nje nxa kukuthi noma kuthiwa kuyiwe ekhethweni kube le-zero tolerance yokuthi kungabi ngitsho lokuncane ukuthiwa kulodlame noma kuthiwa abantu babulalana bebulalana ezepolitiki.
Ibandla lesisi lilomthwalo omkhulu wokudinga abazalimela kukhetho ngoba bedlula inkulungwane ezimbili 2000 abafuna ukuba ngamalunga edale lephalamende khona kudingakala abangu 210 kuphela.
Kati lesi bona ngani ke hayi akukho advice ukubana uthola kale uzuhamba usitshintshe step usujeta mina sengumember parliament.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ilizwi lomuntu okuthiwa ngunkosikazi kamongameli Auxilium Mnangagwa eqoqa lomnumzana Hubert Angel ukungenisa elizweni ngudlu imali yobusela engamabhiliyoni phose amabili lizwakala kuhlandla lokugcina le-documentary ye-Al Jazeera ezasakazwa lamuhla ngezikhathi zabo 2 emini. Lumfanekiso obumele usakazwe izolo kodwa sokukhangelelwe ukuba kuza kuba lamuhla. Ngemva kokwethulwa kwehlandla lakuqala, u-Angel wathi ilizwi leli elizwakala lingani ngelikankosikazi Mnangagwa ngelinye nje lomuntu wayekhuluma etshela intatheli zindaba ze-Al Jazeera ngoba u-Angel wayesebonile ukuthi kukhona ukutshaya amanzi. Kuhlandla lalamuhla unkosikazi Mnangagwa uzwakala engathabanga esithi kuzamele u-Angel akhulume lo Mnangagwa lapho ebuza ukuthi kusetshenziswe indizamtshina kaMnangagwa kumbe eyabosomabhizimusi libona ababeziyintatheli zindaba ezazisebenza nsitha ukuthwala limali. Umnumzana Angel yena useqatshe igqwetha umnumzana Lavmo Maduku ukuthi amele kulolu daba. UMaduku yena uthi uza kwethula umbiko mayelana ngalolu daba nxa sokusakazwe ihlandla lokugcina le-documentary le lamuhla. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Umbiko ophume wacaca ba ovele ku-Al Jazeera kulokhu kade sikubona emavikini adlulileyo kukhulunywa ngegolide elebiwayo eZimbabwe yikuthi abakuhulumende abalezihlalo ezinkulu eZimbabwe bayathinteka, abafundisi esibathemba kangaka bayathinteka. Yinto ethusa kakhulu, kanti ke lokhu kuthinta imali ezinkulu kakhulu ekade zingathuthukisa abantu zintshintshe impilo zabantu zakhe imigwaqo zakhe izibhedlela lezikolo. Leyo mali iya ezikhwameni abalutshwane, kanti ke lobo bugebengu leyo nkohlakalo iyavikelwa nguhulumende phezulu khona le njengalokhu bethinteka labo abalezihlalo ezinkulu. Yikho okwethusa kakhulu lokho, ubusela nxa le nkohlakalo kuthinta abalezihlalo ezinkulu, kuthinta abafundisi, kuba yinto enkulu kakhulu noma kungaphi noma kuphi umhlaba, ikakhulu eZimbabwe lapho esiphila khona ngaphansi kobunzima obungaka. Sithwele nzima, sidla imbuya ngoluthi, kanti ke inotho yethu iyebiwa idliwe ngabalutshwane.
Uhulumende sesike samuzwa esithi kuzabotshwa abantu maduze phezu kwalolu daba. Ubona kusenzakala yini lokho njengoba sibona ukuthi abanye sebevalelwe inotho yabo libhanga elikhulu?
akulanto ezakwenziwa ezatshintsha isimo sobusela senkohlakalo phakathi kwelizwe. Iloko kuthiwa yi-asset freeze kuyinto njengancediyo ngoba phela labo ababanjelwa izimali emabhenki vele kabayibhenki imali eningi kuleli lizwe. Imali yabihlala ezindlini ngamasaka kumbe iphetsheya khona le kubo Dubai le ndawana ezihlukahlukeneyo lapho abathengisa khona igolide. Ngakho ke nxa usithi umbambela imali ebhenki, umbambela imali encane kakhulu angelandaba layo. Kanti ke asikhangelelanga ukuthi sibone kubotshwa abantu abalohlonze abalezikhundla ezinkulu. Nxa kungabotshwa, kungabotshwa abantu abancane nje abangatsho lutho, labo babuye bakhululwe futhi. Ukuthuthisa kuze kufike lapho abantu bazajeziswa khona, hayi asoze kwenzeke ngoba lokhu le nkohlakalo ivikelwe ngabantu abalezikhundla ezinkulu njengalokhu bethinteka lapho.
Omunye othinteka kabanzi kule documentary Ncube, umnumzana Hubert Angel, sibona ukubana useqhathe igqwetha. Umnumzana Love More Maduku, okwenza abanye bathe mhlawumbe ubona ukuthi uzabotshwa, wena ubona ngani wenze lokhu ngasizathu bani?
Yena umfanele abophe ziqine kakhulu ngoba obakhe ubugebengu obakhe ubusela eyakhe inkohlakalo isegcekeni kayicatshangelwa. Kakusathi ukuthi ngama allegations, yinto yena ngokwakhe ayikhuluma ayenzayo iphambi kwethu on tape njengoba belungu besitsho. Ngakho ke uzadinga amagqwetha kakhulu nxa ngabilizwe lisebenza ngendlela efanele. Kodwa kuseZimbabwe lapho usengabotshwa kodwa kuphelele emoyeni nje kungelalutho. Njengoba ngike ngasho ukuthi kubotshwa kakuthi ukuthi uzajujiswa ngendlela efaneleyo, base ngambopha bajujise ngendlela leyana ezaphenduka ukuthi kalacala kuphelele khona lapho. Ngakho ke siphila phakathi kwelizwe elingelandaba lenkohlakalo ngokuba inkohlakalo ithinta abakhulu kakhulu.
Hello ke ngumnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi yecubungula izombusazwe.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu.
Ukuzokhetho ucwaningo olusanda kuthwa inhlanganiso yeAfrobarometer lutshengisa ukuba iningi alithembi iCommission yezokhetho eZEC. Lolu cwaningo luveze ukuba abantu abayisilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa ekhulwini i-72% bazibona bekhululekile okokuthi bayavotela umuntu abamfunayo bengasabi. Kutholakale ukuba abantu abaningi okuyisilinganiso sokungamachumi ayisithobaminwembili i-82% bathi bona ozanqotshwa kumele aphume ngokuthula esihlalweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Difa waJapi Bangodube.
Kodwa ke lakhona nxa siqathanisa la kwamayamazwe esilokubona ukudlobongela okuningi lobudlongdlongo obukhona ilizwe leZimbabwe lisase simele esingcono. Kodwa ke ngokunjalo asitsho ukuthi sithi singcono isimo ukuthi udlame alubo khona. Sithi sifisa ukuthi ngakuthiwa iZimbabwe nje nxa kuukuthi noma kuthiwa kuyiwe ekhethweni kube le zero tolerance yokuthi kungabi ngitsho lokuncane ukuthi kulo dlame noma ukuthi abantu babulalana bebulalana ezepolitiki. Kuqakathekile ukuthi abantu vele abahambe bayekhetha abantu ababakhethayo ngendlela abafuna ngayo. So iningi leli elelangenela kule savele sitsho ukuthi babone ngathi ukhetho abantu bakhululekile ukuhamba ukuyakhetha umuntu abamfunayo. Ngensuku nxa kusenziwa ukhetho asikaze sabona udlame ngalo lelo langa nxa kusenziwa ukhetho.
Uphenyo lolu luveze njalo ukubana abantu abedlula ingxenye 53% bathi bona kabathembi iCommission yezokhetho iZEC ukuthi iqhube ukhetho olukhululekileyo njalo lungela ukuqilibezela. Ubona njani wena inani lona leli i-53%?
Konke okukhulunywa lapha kuliqiniso ngoba into enye eqhakathekileyo ngeyokuthi ilizwe lakithi indaba leyo ukuthi nxa mhlawumbe ukuthi nxa sekudlula ukhetho mhlawumbe uthole ukuthi kuyaphela izinyanga nezinyanga kusehlula ukuthi lukhetho lumenyezele njengamanye amazwe esilokubona ukuthi nxa ukhetho nje nxa ludlula nje ukuthi ukhetho luphelile namhlanje kube ukuthi mhlawumbe ngemva kwamalanga amabili amahlanu kube ukuthi ukhetho leyo sekukhulunywa ama-results kuke kwadlula. Konkwana ukuthi iZEC igcine ingakhulumi ihlala isikhathi eside igcine igcine ama results lawana ingawatshela uZulu ukuthi ukhetho lokuhamba njani yiko kwenza ukuthi abantu baphelelwe lithemba bengasayithembi kahle izekhi into le yenzayo njalo okunye okukhanya ukuhlupa abantu bakithi khona lokuthi into ukuthi abantu nqabe siyavota kuyabe kulabanye abantu ababiza emakhoneni besithi beyalizobhalisa lapho kwezothi ubani abonakala ukuthi uvotele bani into engalunganga leyana into efanele ukuthi kufakwe emthethweni ukuthi abantu abakwenzayo kunokwanda kufanele ukuthi babotshwe labantu abantu abakwenza kunoko iloba uvela kuliphi political party noma ungabe kuyi-TRC noma ungabe kuyiZANU noma ungabe kuyiZaphu noma as long nxa ubiza abantu usithi uthatha ama-serial numbers ama-ballot books ama-ballot papers yabo ukuthi uyebhala kwezothi kuyekhangela ukuthi ngubani ovotele bani akulunganga khonkwala kufanele ukuthi kube licala yingakho yiko kwenza ukuyabe sekusenza ukuthi abantu bayevota ngefiye bengasavoti ngokukhululeka kuhle kodwa ke nxa kukuthi kungayekelwa khonkwana omunye lomunye abe lelungelo lokukhetha umuntu amfunayo okulilungelo lomuntu ezezimbabweni angiboni ukuthi kungabe khona uhlupho kodwa ke okukhulu kulakho konke yikho khona lokuthi abantu bazi ukuthi babe lethemba kuZeki bengabe lokungabaza ngezenzo zayo iZeki ayiyenelise ukuthi nxa imiphumela isiphumile ayimemezele imiphumela masinyane abantu bayenelise ukuthi bayehlise inhliziyo zabo abadliweyo bayenelise ukuthi bahalalisele lo oyabe kuwuthi uwinile njalo bancedisane basebenzisane naye.
Hello ke ngumnumzana Difa waJapi Bango Dube ingcwethi ehlaziya izombusazwe ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwelebilitane. Lokhe sokudaba lwezokhetho ibandla leCCC lilomthwalo omkhulu kakhulu wokukhetha abazalimela ukukhetho ngoba bebaningi kakhulu abafaka amaphepha abo. Kwabafuna ukuba ngamalunga edalela eParliamente bedlula inkulungwane ezimbili 2000 lona ilizwe lilamalunga angamakhulu amabili kuphela i210 abafuna ukuba ngamakansila bedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu i30000 khona kudingakala abayinkulungwane eyodwa i1970 umongameli kukhethwe oyedwa nje kuphela. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu umlondolozi Ndlovu eseHarare.
Ukubikwa ukuba akula omunye okhethwe nguZulu ukuba angene kukhetho lukamongameli bekulembiko ethi umnumzana Tendai Biti ubekhethwe ngesinye isabelo ukuba ancintise kukhetho lolu kodwa ibandla leCCC liyakuphika lokhu. Akasenendisanga ukukhuluma loBiti ngodaba lolu ngoba bengaphenduli makhalekhukhwini. Isikhulumeli sequla leCitizens Candidates Independent Selection Panel umnumzana Shepherd Ngandu uthi uchamisa ukhethwe ngabantu abaningi abaphatheke kuhlelo lokudinga abazancindisa kukhetho oluzayo.
Despite some teething problems necessitated by logistical challenges,
loba nje bekunzima ekuqaleni sithole abantu abafuna ukuncintisa kundawo zonke ezingu 210 lama wards wonke elizweni sithole abantu abaneleyo.
Ungandu uthi uhlelo lwakuqala olokudinga abazancintisa kukhetho aluvezanga amagama abanqobileyo uthi sebezaqala ukuhlolisisa amagama wonke afakwe nguZulu. Umsekelo wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Gift Ostalo Siziba uthi labo asebejabula ngokuba lamabizo afakwe kusigaba sakuqala abame kancane ukujabula ngoba kusakude phambili.
Kathi lesibona ngani ke hayi akukho advice ukubana uthola kale uzuhamba usitshintshe step usujeda mina sengumember of parliament.
Usiziba uthi uhlelo lolu luzagqitshwa ngemva kwamaviki amabili nxa amagama avela kuZulu esekhangelisisiwe. Uthi abaza kukhangela kugoqela imbali, isimo somuntu, lokho kwafundelwa ngulo ofuna ukuncintisa njalo lalokho asekwenzele indawo afuna ukuncintisa khona.
So konke konoku ke sikuyayenzwa kuvetting, sivela kuvetting sesiya kuvalidation kuma caucus imhlaba iZimbabwe yonke jikelele.
Ilunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Mabutho Moyo uthi ukusobala ukuba ibandla leCCC alilandeli intando kaZulu ngendlela eyikhetha ngayo abazancintisa ukhetho oluzayo.
Abantu abangahlali esigabeni bebetholwa ngamakhombi benomnetha umuntu ongasoze abamele, bethi beqeda ukunomnetha lapho ubone same khombi sibathwala sibasa kwenye indawo ukuthi benomnetha omunye. So ama processes anjalo ayabonisa vele ukuthi there is a disorganization enhlanganisweni, ngoba akula ma registers noma buthwe nje ezivelela kuzana uPF bekufika la enxa efuna engaziwa efike ethi hayi mina ngifuna uzibana abanyana, ngoba akula accountability.
Ingcwethi kwezombusazwe esebenza e-University of Zimbabwe umnumzana Malakai Mlotshwa uthi iyasolisa indlela esetshenziswa libandla le-CCC eyokudinga abazancintisa kukhetho oluzayo.
Singayenza ngokunominator kuphela, sokungangena abantu abangasoze bekwanise i-responsibility yangkhona, whereas singavota thina silokukhetha ukuthi thina sifuna ukumelelwa ngulo, ngoba siyakwazi ama-capabilities akhe.
Amalunga ebandla le-CCC axabene kwezinye izigaba ebanga indlela okukhethwa ngayo abazangena ukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka eZimbabwe olwenziwa libandla leli. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi isibane sikazibuse sesithunqisiwe salubhekisa eMount Darwin, lapho okuza kuba lomcimbi wokunanza ilanga likazibuse lonyaka. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilodaba lokuthi kulontombazana wezishabane obesebenza ukugcina umntwana olenyanga eziyisithiyagalombili obaleke lo mntwana lo. Manje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani bantu bakustudio 7. Siyabonga, siyabonga bantu bakustudio 7 America. Ukusinika konke likusinika khona inyuzi elisinika zona. Siyajabula, siyajabula. Ngikalapha koBulawayo kodwa ngihlala eBinga. Ngiyabonga, ngisebinga lapha eBinga Center kuZambezi kodwa ngikoBulawayo okwamanje. Cela inyuzi bazali, ngicela inyuzi. Sisizwa sicebisana ama advice wonke lezinto zonke ezenzakalayo. Siyabonga baba.
Yeah, Msakazi Studio 7 linjani balaleli basakaze nje lonke. Indaba kaMagalela Mafa le yayi bayambuza ke Magalela Mafa ku Studio 7 bathi njengoba abantu besigaba semandebeleni bathi bancindezele wena uthini njengebandla, kazange wawuphendula lowo mbuzo ngoba vele ungumuntu obaleke iqiniso. Umqondisi leqinise abantwini besindebeleni sezokukhuluma ukuthi umqondisi uhlambalaza onkomo uhlambalaza olobhengula omzelikazi, kanti yiphi inhlamba Magalela Mafa umqondisi owahlambalaza ngayo labo bantu bakhulumayo? Wena nje ufuna ukuzongcolisa igama likamqondisi sesikubonile wena Magalela Mafa, wona ukuthi ungumuntu ofuna ukuzochitha abantu besindebeleni sesikubonile ngokugalela mafa bakho lo uzochitha wena kawuzukuzoyakha umqondisi uzoyakha isizwe sabantu besindebeleni wena uzochitha. Hayi baba, sicela usixolele kancane landaba yebandla lakho dina siparticipate ku-MRP yethu nje njengabantu besindebeleni. I-TRC yenu khiphani zaleni uthi umqondisi abe-MRP 9 kabakhiphe ejele lini ujobu sikhali walehlula liyimajority libaningi liyi-TRC uyalehlula ukumkhiphe ejele. Uzibonthi i-useless party yenu man.
Sanimanani, sanimanani ku-Studio 7 linjani? Igama ngingozenzo wakoncube kuyikuqala kwami ukujoyina lo msakazo. Ngokuzalwa ngizalwa enkayi, induna yami ngusikhobokhobo, umbise ngumalando kodwa ngokusebenza ngilapha eGoli eyuvele. Into ebengicela, bengicela ukuthi ma kukhona noma igroupu yokwazi ukuthi njoyine, ngikwazi ukulalela izindaba noma i-app yakhona lingisize khona lapho. Ngiyabonga kakhulu, njalo ngiyazithanda izindaba ngizilalela kodwa ngithola ama-record nje avela kwabanye, kodwa lambe ngifuna ukuthi nami nathe mthombo munye lani. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga kakhulu.
Studio 7 ninjani bantu basekhaya? ngiyaphila bantu basekhaya bengicela nami ukuthi ngani ngaphawulelana endabeni yokuthi khona ayibafethu laba bathi khona izwa linqunywa linqunywe ngempela alinqunywe ngempela engithanda ukukusho futhi okunye ukuthi bafethu kula bantu abakhuluma abathi khona ye-MRP umqondisi wathi zatsha zacima ngabantu be-3C othosana ukuthi khona ngumuntu ofuna isifunda ku-3C ngumuntu osapota umuntu wakubo ku-3C osesikhundleni bengu-3C mina ngiyazi i-3C phasi naphezulu bengigalulile ngani ngigalule egalive ebhalakwe la emanzini so singabamameli bafethu laba abantu bantu bakithi hamande ebhalisi ingamameli abantu abakhulumela i-3C benguyo mina i-3C nami ngikhuluma kanje so ayikho bafethu le nto le iphathe yona engasisiza emathebheleleni i-MRP yona iphathe yasesindebeleni engasisiza singabantu basesindebeleni asivoteleni amakhansila akithi bafethu nxa linqama udatshululizwa lidatshulwe ekumnyama kubomvu kunjani alidatshululizwa bafethu asibeni nezibini ongani futhi ungaba yinto engenzeka eli sasefast elinyana futhi lokho siyakukhulekela emini lasebusuku ukuthi ungani kungenzeka lokhu and kuzoyenzeka futhi ayinami shiya khona lapha abaye
mbingelele enkundleni linjani lonke basakazi themba lapha elikhona liphilile lo okhulumayo ngumantsheza hayi basakazi kuyadanisa kakhulu okwenzakala elizweni lakithi njengoba manje kushiye esikhathini samavoti mina ngiyasuka ngimangala ukuthi ngempela kambe laba abaphikisayo bayayibona yini amathaktika asetshenziswa yizano mbona bathule zwi singazi njalo mhlawumbe bafihle induku emqubeni kodwa ma bezitshela nje ukuthi bona balamasapota nje beme lapho bazawina mbona ingathi abakati wani izano ilenye itaktiki enzima kakhulu manje uma ungabheka manje abantu abaningi sebefluenswe yikuthi khona kuthiwa uChamisa ufuna ukuthatha ilizwe elibisele emakhiweni akulona iqinisa lelo ngibona impela abantu abaningi sebeqala ukuvusa amandlebe sebesithi hayi uChamisa mpela uzabisela ilizwe futhi emakhiweni amakhiwa aphuma amavidiyo echaya abantu abamnyama sebekhipha amavidiyo abonisa amakhiwa echaya abantu abamnyama sokungathi uChamisa usebenza labelungu ayikho leyo nto leyo labo benjala kathe sizano PF busy gijima yonke indawo anti ikhulumisana labelungu ukuthi bazoinvesta lapha eZimbabwe kodwa makusenziwa yiwo bathi kulungile indaba bengakhiphi lamavidiyo abo awezano bechaya abantu bebulala abantu bantu bakithi sokwisikhathi sokuthi sivula amehlo singadukiswa into efanayo for iminyaka eyi-43 years lokho sidukiswa into efanayo sitshelwa into efanayo engamanga asihlakanipheni bantu bakithi konke kulele ezandleni zethu bantu bakithi
ndebela ati sikhulumane inkunzi malanga eshona ngiyabonga ngikhuluma lokhulumayo
kanti yona i-Helen Suzman Foundation le akwenzini ukuthi kalike ikhulumisane lathi bengakayi makhodi because abantu abalamapermit aso Helen Suzman Foundation yithi esilamapermit abantu why kati bona bengaqali bakhulume nathi thina bantu bengakahambe makhodi ngoba lokho abakwenzayo nje badlala ngathi sebesenza ingathi bona babasicabangelayo kanti ke thina ithi esafektiweyo into yamapermit angithi so why bengaqali bathi khona abantu basezimbabwe ngelanga elinje sicela sike sihlangane ke sicubungulisane ngendaba le yamapermit ukuthi sibone ukuthi njengoba sisiye kuphetheleni senzeni njalo sicela ukuthi sibe lempu namale nento esizabatshela ngoba into zabo lezo zokusebenzisa amafoni bethi ngenani ku-Twitter ngenani ku-Facebook kwanithini asikudingi thina sifuna i-confrontation of face to face sibhekane ngamehlo omunye lomunye bona ukuthi lo ngubani sikhulumisana ngoba akusela into efihlekileyo ubhekana abasiqonde bengakayi ekhoto noma besuke ekhoto kwakhona besicela ukuthi baphenduke kithi bazositshela ukuthi ikhoto ithini kodwa sibanike lathi imibono yethu hayi ukuthi sicabangela bakithi sicela like bacacele bachazele lokhu abantu be-Helen Suzman Foundation leyo angazi ukuthi yinto bani
Hello ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Inhlelo zamanzi zingaphazamiswa kumbe zibhidlizwe ngenxa yokulwisana kwabantu abahlomileyo kulomthelela omubi empilweni yabantu ukutsho umnumzana Robert Martin umqondisi jikelele wekomiti ye Red Cross. Lokhu kungenxa yokuthi inhlelo zamanzi zixhumene. Akuphathelananga lokulethela abantu amanzi lokuhlanzeka kuphela, kodwa ngokuba khona kwawo, ukuwalondoloza, ukulungiswa, ukuntshintsha imitshina, kanye lokunanzelela ukuthi kulabantu abazaqhuba umsebenzi lo bengavinjelwanga, yikulwisana okukhona. Ukudingisisa okwenziwa likolitshi leCalifornia eLos Angeles ngomnyaka ka-2022 kwaveza ukuthi phose ingxenye yenani labantu emhlabeni lizathinteka ngokusilela kwamanzi ngomnyaka ka-2013. Kutsho isiphathamandla somanyano wamazwe omhlaba we-United Nations, uMnumzana Jeffrey De Laurentiis uqhubeke wathi, lanxa imbangela zalolu hlupho ziziningi, ingxabano lokuguquka komumo womkhathi izizathu ezimbili ezimqoka kulokho. Kulabo abahlala endaweni ezilengxabano, ukuhlala bengelamanzi kumbe ezinye inhlelo zokuhlanzeka kulomthelela omubi. Kwele Ukraine, amabutho eRussia asehlasele indawo ezilamanzi achiya abantu abedlula izigidi ezilitshumi lanye, 11 million, bengafinyeleli amanzi ahlanzekileyo. Kuyisihluku esikhulu. ELeRussia liyaqhubeka lihlasela inhlelo zamanzi eUkraine okugoqela indawo ezigcina amanzi ahlanzekileyo. Ilizwe leMelika liyamukela ukuthathwa kwesinqumo ngaphansi kwesivumelwano seRamsar Convention esakhuthaza eLeRussia ukuthi lime ukuhlasela inhlelo zamanzi eUkraine, kutsho Ambassador De Laurentiis. Kolunye udaba olufanayo uqhubeke wathi, asisoze sikhulume ngokusilela kwamanzi singakhulumanga ngokuguquka komumo womkhathi. Siyazi ukuthi ukusilela kwamanzi kungakhwezela ingxabano phakathi kwamaqembu abantu kumbe izigaba. Njalo siyazi ukuthi ingozi zemvelo ezifana lezulu lesikhukhula lesomiso ziyenqabela abampofu ukuthi bethole ukudla ngendlela abazejwayeleyo. Ilizwe leMelika lisanda ukumemezela ukuthi lizimisele ukutshala imali engamadola angamabhiliyoni angamachumi amane lasitshiya kalolunye, $49 billion, eyokuthuthukisa inhlelo zamanzi kulelo lizwe kanye lemhlabeni jikelele. Kodwa akakho phakathi kwethu ongenza lokhu eyedwa. Ukulungisa inhlelo zamanzi kufuna umhlaba uphathisane, wengezelela u-Ambassador De Laurentiis. Silomlando wokulungisa ukusilela kwamanzi okwengezelelwa ingxabano njalo kuphazamisa ukuthula lezomvikela. Abantu badinga amanzi, ngakho ukuthula kutsho amanzi, kugqiba u-Ambassador De Laurentiis.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. Ingoma isigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje. Ingoma kaMampintsha labanye bakhe uMuyi uMampintsha. Singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhlobo zendaba ebezikhokhela. ilizwi lomuntu okuthiwa ngelikankosikazi kamongameli u-Auxillium Mnangagwa lizwakala kuhlandla lokugcina lomfanekiso we-documentary ye-Al Jazeera. Ucwaningo olusanda kuqutshwa inhlanganiso ye-Afrobarometer lutshengisa ukuba baningi abangathembi inhlanganiso yezokhetho eyozek. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngilifisela impela sonto elijukela nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo.